ngibenalo ithuba lokumbona icala lakhe lingakangeni isikhathi esifikayihora ngaxoxa naye isikhathi eside wakhuluma izinto eziningi engakutshela amazimbabweni kuthini ubaba sikhala ulokhe enethemba ukuthi uzophuma esilongweni ulokhe enethemba ukuthini ngelinye langa uzayibiza ibeki ubaba sikhala ulokhe enesifiso sokuthi kube nezimbabwe elitha ukuthini kube nohulumende omutsha okhokhelwa ngo-advocate Nelson Chamisa so ukhuthaza amazimbabweni ukuthi bengalahli ithemba ngoba uzokuba nohulumende omutsha oyabe banakanele ulokhe efisa ukuthini inkosi imphathise abone izimbabwe ekhokhelwa ngomnumzana advocate Nelson Chamisa.
Inxa sesikhangela ngesiNgisi lokho okuthiwa yi-mental health, siyazi ungavalelwa okwesikhathi eside, ugcina angani usuphazamiseka ngitsho lasemcabangweni. Yena ubaba uSikhala ukusimo bani nxa ukhuluma laye?
Ukusimo esihle kakhulu, ubekhanya ekhululekile, engumuntu okhanya elesimo esihle, akukhali ukuthi umuntu osejele. Ekezile muhle ebutshelezi ababonile imfanekiso bayithukile ukuthini waw ngumuntu othi yena uyazwisisa udaba olumenzi wangena ejele udaba lokuthini kakube nezimbabwe ekhokhelwa ngamakhokheli abaqoti ngoba izimbabwe esinayo kunamhla ikhokhela isigebenga izimbabwe esinayo ikhokhelwa ngamasina amazimbabwe asabalele eamerika asabalele egoli asabalele e-UK England ebalekela uhulumende lowo ogcwele udlame ogcwele ubusela ogcwele ubugovu yikho kuqinisa ubaba uSikhala nsuku zonke ukuthi ikusasa elihle liyeza izimbabwe enta iyeza.
Siyake sibone ikakhulu abezanu PF besithi kulokungezwani phakathi kukababa uSikhala lo babu Chamisa okwenza ubabu Chamisa angayibona uSikhala entolongweni ilanxa nje sesike sabona ukuthi cha akunjalo ubabu Chamisa uyavinjwa ngabagcini bomthetho nxa likuphethe uthene uSikhala
nitho uSikhala uthi ubudlelwana bakhe nomkhokheli wethu Chamisa busesimeni esihle kakhulu yena njengobaba uSikhala uyabe uhlonipha ubukhokheli bukababa uChamisa ubaba uChamisa umkhokheli wakhe ngakho-ke akula uphikisana kumbe ingxabano phakathi kwababa uSikhala nobaba uChamisa basebenza ndawonye and uSikhala uzwa ubuhlungu ukuthi ulokhu esesilongweni mhla eyaphuma uzaphuma ancedise ubaba uChamisa balwe ndawonye ukuthi ngo-2023 mathi siba lokhetho kube le mpumela ezayenza ukuthini ubaba u-advocate Chamisa abe ngu-president umongameli omutsha wezimbabwe naye ubaba umhlonitsha uSikhala abe yi-cabinet minister